Siyabonga Sandra Locris. Licho nanjani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlaka 18 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona mina kuhle kakhulu ukuthi sithatha isikhathi njalo ukuthi iZimrights iyathatha isikhathi sokuthi ikhumbuze abantu ukuthi amalungelo abantu aqhakathekile kakhulu.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimrights iqhuba umkhosi wokunanza abantu abalwela amalungelo oluntu.
Ngikwamukele ngentokozo kakhulu, ngizokujabula kakhulu ngento engiyithole namhla ngenxa yokuthi ngizengakucabangela ukuthi ngingathola nalento enjalo okwanamhlanje. So yinto engiyamukele ngomusa kakhulu, njengoba ngiyamukele ngenhliziyo yami ngizayithabile kakhulu akathi esiyise.
Ophila lobugoga bokungaboni umnumzana John Madubeko oqhuba umsebenzi wokuziphilisa ngokuphendla esitaladeni ecula njalo etshaya ikatala elumntwanakhe oyintombazana ukholiwe baphiwa uncedo lwesipho samachaco omculo. Amabhanga amaningi elizweni aqalise ukunikezwa imali yamatshe okumele isetshenziswe nguZulu libhanga elikhulu lelizwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, iphakathi komkhosi sikhuluma nje okunanza abantu abalwela amalungelo oluntu. Abakhethwe ukuthi babe lakho ukuthola imvuzo bagoqela amalunga edale lephalamende unkosazana Jesse Majome, umnumzana Joseph Chinotimba, umnumzana Thamsanqa Mahlangu labanye. Asebeke bathola imvuzo yeZimrights bagoqela intatheli zindaba umnumzana Pindai Dube legqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa. Umkhosi weZimrights lo wenziwa ngesikhathi abanye besithi uhulumende uqhubeka esephula amalungelo oluntu. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kuhle kakhulu ukuthi sithatha isikhathi njalo ukuthi iZimrights iyathatha isikhathi sokuthi ikhumbuze abantu ukuthi amalungelo abantu aqhakathekile kakhulu. Kodwa phela amalungelo abantu ezikhathini ezinjengalezi ezokuthi umkhono mowile kangaka aphathwa athwaliswa nzima into eziningi kakhulu. Ngibona engani kungabe kuqhakathekile ukuthi banxa behlangene kunjalo kukhulunywe njalo ngokuthi kathi indaba eziningi zomkhonomi ezinye zifana kanjalo ziphatha njani ilungelo lomuntu.
Elizweni okwamanje sokule commission ekhangelane lezamalungelo oluntu, iHuman Rights Commission, ungathi yenza umsebenzi ngemfanelo na, iyawaqhakathekisa amalungelo oluntu?
Ngibona ngani sesekhathana kakhulu kweZimbabwe ukuthi siqale ukukhuluma ngokuthi amalungelo abantu angabe enakekelwa kahle yini. Ngibona ngani sesemuvanyana lapho kufanele kube khona ukuthi i-commission le ibizama ukuthi ithole amandla kumbe indlela esebenza ngayo ibe yiliyane yokuthi umsebenzi wawo, umsebenzi ewenzayo kawubanjwa yi-executive kumbe ngelinye ilunga likahulumende. Kasikafiki kuleso swange sokuthi abasebenza kwezamalungelo abantu kumbe kuma-commission basebenza ngendlela ama-commission afanelayana lawona lawo esebenza ngawo kwamanye amazwe. Kusafanele siwadingele amandla njalo sithi esingakuthi ngesikhiwa asiwakhulise institutionally. I-commission ema-human rights esencane kakhulu, isakhasa, kayikafiki esibangeni esingathi isingasiza abantu.
Kuyini ongathanda ukukubona kusenziwa nguhulumende emizameni yokulondoloza amalungelo?
Uhulumende angakwenza ukuthi azikhiphe yena labanye bakhe labantu abasebenza kuhulumende abaphezulu bazikhiphe kakhulu emsebenzini ukuthi kwenziwa njani ukuthi sihloniphe amalungelo abantu, kwenziwe ngamakhomishini abantu abamelele khonokho bengaphanjaniswa njalo. Indaba ezifana lokuthi kule corruption zenza ukuthi kube nzima phela ukuthi laba sebenza endaweni zamalungelo abantu bangesabi kumbe bangacabanga ukuthi kathi mina ngingasila njani empilweni ngokusebenzisa amandla engilawo kulolu hlangothi. Ngibona ngani sesemva kakhulu, njalo kufanele sikhangele ukuthi amalungelo abantu kakaze kwelinye ilizwe lesemhlabeni aphumelele ukuthi alondolozwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 kwelebhilitane. Ophila lobugoga bokungaboni umnumzana John Madubeko oqhuba umsebenzi wokusiphilisa ngokuphendla esitaladeni ecula njalo echaya ikatali elomntanakhe oyinkazana ukholiwe baphiwe uncedo lwesipho samacaco omculo namuhla ama-musical instruments. Lokhu kulandela udaba olwethu lwe-Studio 7 emoyeni kumaviki amabili edluleyo. Kulapho ke omunye wabalaleli balumsakazo aluzwe khona lolu daba waba lozwelo lokupha limuli uncedo kodwa wacela ukuthi engabethwa ngegama. Sigxume uMadubeko ngesikhathi esamukela isipho lesi.
Ngikwamukele ngentokozo kakhulu, ngizokujabula kakhulu lento engiyithole namhla ngenxa yokuthi ngingakucabangeli ukuthi ngingathola nalento enjalo okwanamuhlanje. So yinto ngiyamukele umusa kakhulu njengoba ngiyamukele ngenhliziyo yami ngizayithabile kakhulu akathesi ngize.
Ya manje ungasitshela ukuthi kuyini osuza kwenza kathesi, uzadinga yini abantu abakuncedisayo ukuthi licule yini kumbe kukhona ozakwenza?
Hhayi, ingqondo yami ngicabanga khonokho ukuthi njengoba sengithole khonalokho engiyabe ndakho ngidinge lami abanye engizabe ngincedisana labo. Noma kodwa kathi okakathesi akukakwaniyo okufunakalayo sibithi sibe njani njani. So sokumele ukuthi lokho ngicabanga ukuthi so lokho okuseleyo ngakwengezela njani. Kodwa nakathesi ngisebenzisa ikatari le-box guitar, mayakathesi lokho okufunakalayo kuyakufunakala amakatari lawa amagethi electric amakatari njalo kuyakufunakala noma ngaze ngithole two le-amplifier nje. Impfaya ngiyisebenzisa incane kube yalokho engikutholileyo incane hayi kuphakamisi. So into engicabanga ukuthi ngabe uNkulunkulu angincede ngithole nje khonokho kodwa mboni ngani hhayi ngizazama labantu bayeaze bengincedisa kuzicabanga ukuthi ngitholale labanye bami labo bathi baficele ngilezinto ezikwanileyo ukuthi angeke ngiphonge ukuthatha abantu into ezingakwananga.
Kahle kahle kuyini okuphiweyo?
Ngiphiwe isethi yama-drums namaspika amabili amakhulu.
Manje bona abantu abaza kuncedisa ukucula nxa kuyikuthi konke ukutholile bakhona yini?
Abanye labo sibili ya laba abanye lokho ngibathethe amathethe into lokho sihambijanambijana lokho-ke labo bayayithaba nje ukuthi hhayi nxa kungakwana hhayi abantu bakhona.
Hhayi, sikufisela inhlanhla. Manje umculo ozabe ucula uyabe uthiwani?
Hayi, umculo wakhona ungakaculi kakhulu, ngifuna ukuthi khona leli hleli luze mhlawumbe kuzawuye. Ngifuna ukuthi i-CD yami yokuqala ihlizwe yathekwa khona ale, kodwa hhayi mina sayirumba lo mbhaqanga futhi ngiyahlanganisa.
Lo ngumnumzana John Madubeko obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseGweru
enka. Jesus Christ was born on Christmas Day.
Ngempela ubumumethe ukuningi umnyaka 2014, kodwa ku-Studio 7 sithi loba kunjalo, asiwugqibeni ngenjabulo, simbonga uSomandla. Nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha. Thumelani i-text message ku-WhatsApp kunombolo ezithi 1 202 465 0318. Ngizabala njalo inombolo 1-202-465-0318. La kustudio7news.com. Ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalonyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangani. I-Studio 7 ngeyakho.
Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord.
Abahlala emaphandleni bathi ukuba lukhoni komnotho welizwe sokusenza behluleke ukuthola ukudla lempahla zokugqoka ngesikhathi sekhisimusi okwedlula abasemadolobheni ngoba bona beswela ukumqoka okokuziphilisa okugoqela amanzi okunatha kanye lempuphu. Umkhokeli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai izolo usole umongameli Robert Mugabe esithi uhulumende wakhe nguye owehluleka ukulungisa umnotho welizwe wona owawusungcono ngesikhathi sikahulumende womanyano. Ukansila Mpongiseng Sibanda okaward 19 eMalindi eNkayi uthi iningi kalicabangi ngelanga lekhisimusi kodwa ngokuthi liza kudlani ngosuku losuku.
Kulobu nzima obukhulu isihloko sami engakutshela bona lapha okwenzakalayo. Ibele khona ukuthi uzule ithole idola lokhu kugayise kodwa lokhu kuthi uyetholisa impuphu yabantwana. Akuzimi ukulithola kwakhona. Ngitsho lo osebenzayo balutshani esingathi basemsebenzini. Abaningi babamba-bamba kodwa kabatholi lona iholo labo elaneleyo. Bagcina bethiwa amahafuhafu behlelihlethunelwa sekanomuntu okwebolekayo. Lapha mkakamama indaba ekhona lapha kulukhuni afuna ukukutshela amanga. Okungcono kalutshwane silabo yikuthi thina la sithupha okungamabezana kwethu esibe seselakho eziphandle kodwa kayisibo konke abaseselawo amabela lala esasalimile and kuza kuba nzima ukuthi anelise ukuthi athenge ukudla kwekhisimusi lengelampuphu. Kuzaba ngcono ukuthi athenge impuphu yabantwana ukuthi badle isithwala kunokuthi kulungiselele izinkwa laborayisi and so forth ngoba kunzima kangani ngoba iyona imali yakhona kayikho.
Ngezinye indlela singathi ikhisimusi ivele ayisathakazelelwa njengakuqala sokuyikuthi nje abantu bathole okokudla.
Hayi vele ngathi singasayithakazeleli ngoba siyabe sifisa ukuthi nasiyayenza kodwa kasinalutho. So kunzima ukuthi ungenzani uthi ubona kungcono ukuthi ngithole nje kokuthi ngibonde abantwana bahle babambe obuya ethundini nje babambe umswane ngoba angingake ngiqinise ukuthi bazajabula namuhla kodwa kusasa kusiya lengasela kokwenza.
Lo ngukansila Mpongiseng Sibanda okaward 19 eMalindi eNkayi obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eNkayi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise inkokheli zokholo lwesiKristu ukuthi zehlukane lomkhuba oyingozi okwekelisa abantu abaphila legciwane le-HIV ukunatha amaphilisi ama-antiretroviral drugs. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumqondisi wohlangothi olubona ngendaba zegciwane, umkhuhlane wengculaza kanye lowofuba, uDr. Owen Mgurungi, emhlanganweni lentathele zindaba wokufundisana ngolwazi phezu kwesimo segciwane elizweni owenzelwe emahofisini amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. UDr. Mgurungi uthi akumelanga inkokheli lezi kwezokholo ziqhubekele phambili zibangela ukungathathi amaphilisi kwamalunga azo ngoba kuthiwa seliphelile igciwane emizimbeni yazo. Ukhuthaza abezokholo laba uDr. Mgurungi ukuba lezi nkokheli kumele ziqhube umsebenzi wokutholisa uZulu ukumphathisa ukulondoloza impilo yakhe ngendlela ethiwa ngumbhalo, bavumele abezempilakahle baphathe umsebenzi wabo wokwelapha abadinga lolo sizo, bathathe imithi yabo okufana leyama-ARV okumele bayinathe impilo yabo yonke endaweni yokubatshelela eceleni kuthiwa bayekele. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Amon Mpofu okhokhela uhlangothi lwenhlolisiso enhlanganisweni yeZimbabwe National AIDS Council.
Esikunanzela ukuthi ugatsha lweNational AIDS Council vele lona kuboard yalo lulaye omele ama churches onguye okumele bahlangane njengamatshiki bezokholo bakhulumisane ngenhlupho abahlangana lazo. Sinazele ukubana njengoba ona kunjalo ke thina njengenhlanganiso ye-National AIDS Council sizaziqakathekisa ukuthi bona labo abamele abezenkolo bazame ukukhulumisana labona labo abalenhlelo ezingahambelani lenhlelo zethu. Siyakunanzela sibili ukuthi bathi bona nxa unatha amaphilisi lawa, nxa ususindisiwe ungayekela kunatha amaphilisi. Kodwa thina siyala ngoba umkhuhlane lowu awelapheki okwamanje.
Umpo futhi kuqakathekile ukuba lezinkokheli zikhuthaze abalandeli bezinkonzo ukulandela imikhuba encedisa ekuthini baqhelise isikhathi sabo sokuphila lanxa belalo lelo gciwane, hatshi ukuchumayela ngendlela ephambuka embhalweni ogcina kubangela ukulahlekelwa kwempilo zabo.
Siyaxwayisa ke uZulu ukuthi kaqakathekise kunatha amaphilisi loba nje behamba ema-church nxa betshelwa lokhu bengazi bakuthatha njengeqiniso. Kabaqhubeke benatha amaphilisi kodwa kasalela abantu bana bahambe ema-church wona lawa. Kabahambe bayekhonza kodwa baqhubeke benatha amaphilisi abo, ngoba bangayekeli ukwenza njalo bazalahlekelwa zimpilo zabo, okungayisikho kuyinjongo yethu. Sifisa ukubona umuntu wonke elizweni leli ephila kahle, even laba balegciwane beziphilela bengelahlupho. Sizazama ke ukuthi sibize bonke abathungamela lezinkolo ukwenzela ukuthi sikhulume labo sihlezi phansi ukubana lokho abakwenzayo bazwisise umkhuhlane lowo, kwenzela ukubana nxa besenza ama-decision anjalo abe ilawo ama-decision azancedisa uZulu wethu ubana belempilo kahle.
Uhulumende uhlezi ekhala ngalezinkokheli zokholo ngalesi senzo ekhuthaza labo abazithi ngamaprofita ukuba behlukane lomkhuba okuqambela uZulu amanga bethi seliphelile igciwane ngemva kokuthandazelwa. Ingcwethi lezi zithi kumele uZulu azi ukuba kawukatholakali umuthi ongelapha ingculaza, ngakho labo abaphila ngamaphilisi kumele baqhubekele phambili bewanatha, hatshi ukuvuma ukutshelwa ukuba bewayekele ngoba kuyingozi enkulu njengoba bekhona asebelahlekelwe yimiphefumulo ngaleso senzo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lamhla liqalise ukunikeza amabhanga elizweni lonke jikelele imali yamatshe okumele isetshenziswe nguZulu. Isikhulumeli sebhanga leli umnumzana Alson Mfiri uthi imali le ekhandwe kwele South Africa njalo elesi sindo sezigidi ezilitshumi zamadola eMelika i-$10 million izanceda kakhulu uZulu ukuthola intshintshi. Abathengi bebehlangana lodubo lokungatholi intshintshi endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela esitolo lemjoveni. Ake sizweni uMfiri exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Njengokuthembisa kukasibalukhulu webhanga lesizwe uDr. Mangutsika, namhla amabhanga amabhenki aqaliseke ukusa izimali zama-bond coin kwabezitolo. Abezitolo yibo okumele baye ebhenki besiyathatha imali. Baza kuya njalo nxa kuyukuthi bafuna ukuyintshintsha isiyake kumali yamaphepha. Sikhangele ukuthi kungabi nenkinga kulolu hlelo, ngoba ke sithe sikhuluma ke labamele abezitolo abe-Retailers Association of Zimbabwe, sikhuluma ngabe labe-Consumer Council of Zimbabwe, abamele abathengi, sikhuluma ke labamabhanga. Bathe bona basekela lolu hlelo ngoba lwenza ukuthi abantu bathole intshintshi, hathi ukuthi abantu balokhu bephiwa iziwiji njengentshintshi. Sibona ukuthi lolu hlelo kumele ke luye phambili. UZulu uza kwembuleka inkophe ngokuya kwesikhathi lo ongakazi ukuthi kuyini lokho esizama ukuthi sikuse kuye uZulu.
Ubona ngazani kungahamba kuhle sibili njengoba kulabanye ke ade bengani bathi ungani kwasuze kuhambe kuhle?
Akusiduba ukuthi abantu babuze ukuthi bakithi asizwisise ukuthi lokho kuyini. Sithe sibachasisela sabetshela ukuthi limali ayisomali nje makhaza, yimali eyenziweyo yafakwa laphaya. ngenza ngokuba sokudingeke izigidi ezingamashumi amahlano zamadola esingathi iyo iguarantee epha ukuzinza kwemali leyo.
Umnumzana Alson Mfiri yisikhulumeli se-Reserve Bank of Zimbabwe obekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo nomnumzana Samson Nhliziyo okhangelane lezemali emabhanga.
Amandibilishile asabambe kuhle sibili, afike kuhle ngesikhathi esihle kakhulu ngesikhathi sekhisimusi. Abantu sebezanelise beyenelise ukuthi bahambe bezitolo bethenga impahla zabo besazi ukuthi itshintshi bazayithola ngoba kuhle ukuthi uma usiya lawo esitolo wenelise ukuthola itshintshi yakho. Njalo into ozithengayo uzithenge uzithole uthole itshintshi eqondileyo esemthethweni njalo.
Ye, masi sikhangeleke abantu nxa ungathola imali yamajele enengi uyayinelisa yini ukuthi uyibisele njalo ebhanga ukuthi uthi ucela ama-US dollars?
Kakhulukazi mbona kuyinto enhle sibili uyenelisa ukuthi uhambe la ebhanga uyetshintsha uthole imali yephepha ye-US dollar ngoba kusemthethweni lokhu kwenziwe kwaba sobala ukuthi wonke umuntu angenelise ukuthi akwenze konke lokhu ngoba ungekele ukwenza njalo ebhanga kuyawukutsho ukuthi uyaphambanisa umthetho ofakwe yi-RBZ.
So singathi ke labo abangasoze besebenzise imali yamajela balakho ukuthi bebojwe yini kumbe kuyakhulunywana nje?
Okwamanje kade njengoba kuqalisile nje namhlanje ngithemba ukuthi wonke umuntu uza ngohamba kwesikhathi uzahamba esejwayela uzajwayela ukuthi mandebilithi la ayenelise ukuthi umuntu akwazise ukuthola itshintshi njalo ayenelise ukuthi ahambe eyebhenka.
Umnumzana Samson Nhliziyo ukhangelane obekhuluma le Studio 7 kobulawayo obona ngenhlupho sikaZulu kunhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Chitema ugcizelele esithi kumele uZulu ayamukele imali.
Akulalutho olwenza ukuthi khona kungahambi kuhle ngoba into le kade sikhala ngayo kwesikhathi eside kakhulu kufikela 2009 sisithi khona abantu sebenikwa izwiji banikwa ama-receipts niyofuna imali yakho yokuthi khona iyobhatala ikhombuza isuza ngathi nxa bengakuniki i-change kathe sisebesiniki i-change kasiboneni ukuthi kuzahamba njani. Angiboni ukuthi kulolutho olungayenzekayo imali kuphela ezasebenza lapha eZimbabwe sizu ukuthi khona yiyo ezaba khona bathi khona i-bonded so it has a security and stability.
Yes, kulume labanye ke abathengisa amatamatisi lokunye okuchiyeneyo besithi ukuthi bebambe imali leyi kungabahlupha ngoba singazani phela izimdola ungathini kona?
Umuntu njani ongakhathazeki lalokhu kuyenzeka kubantu kade belezinto eziningi ezibahluphayo ezingalungiswanga lokhu bafuna ukulungisa okade kungaso right. So kasibanikeni isikhathi lathi sibone ukuthi kuhambe kuhle singene lathi sonke singameleli sithi sibone ukuthi baza kwenza njani obani.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema ngowenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe. Asizweni umnumzana Xolani Moyo ongomunye wabathandabuza isisindo salimali.
Ya amakhoni lawa sizwile utabuya but hey. Bona ngani azasitshwalisa nzima la makhoyina because bathi asebenzi izimbabwe kuphela so thina nje abantu abangama-traders bona ngani kuzasitshwalisa nzima ngoba siyabe sifuna ukuthi singatholi i-US dollar leli nxa siye ebotswana sitshintshe kube ngamapula siyethenga nxa siye e-South Africa sitshintshe kube ngamarand siyethenga but manje ungabalela la makhoyini la amaningi lawa uyahlonisela ukuthi uyakuya.
So manje libona ngazani liyakwenza njani liyabe lisebenzisa amarandi la ma-US dollar kuphela local sozi lokubambe vele
angazi ukukhona siza kubamba kuzingenzani but kuyabongela plan but hayi thina kithi akusichazi lokhu
elikwesaba kakhulu kuyini lapha mfowethu.
Into esabela ukuthi ama-customer amaningi lese abuye vele intolers azathenge kakhulu lolu salu lamakhoyini usufuna ukuyathenga out sokukhathi into esibuye ukukhahlelisa manje kathesi ngoba somele uyetshintshe umuntu abanye bakutshintshele nge-rate efana bakutsho ukuthi ama-coin sithatha imali engaka amawula usa siyathatha imali engaka mawula ama-coin ngemali engaka kuyazokuthiyana but ngapha i-government yona ithi i-coin enze iyabe isuka anti kulabo 25 cent labo 50 cent so 50 cent ayi-2 yabule dollar but uthole ukuthi engingakuthinta wena ama-50 cent ana yi-2 usufuna idola, omunye umuntu uyawuthi ukuthi hhayi ngiyawunika ayiyenzi.
Umnumzana Xolani Moyo isakhamuzi sakoBulawayo. Inhlanganiso ye-International Organization on Migration ithi sokulabantu abaningi abaphathwa njengezigqili lapho besuka emazweni abo bedinga ubuphepheli kwamanye amazwe. EleZimbabwe ngelinye lamazwe alabantu alezizalwane zalo eziningi ezidinga ubuphepheli kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele incwethe ecubungulezo kwethulwa kwemibiko umnumzana Zenzele Ndebele endawonye lomkhokeli weZimbabwe Migrants in South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena onguye osungula lingxoxo.
Uthola ukuthi umama labantwana basele ekhaya eZimbabwe koBulawayo, ubaba ubuye ngapha eGoli azodinga umsebenzi. So yinto ke ephambanisa kakhulu imuli, yinto ephambanisa kakhulu isigaba ukuthi abantu besuka elizweni apho abazalwa khona ngesizathu zokuthi akula msebenzi bebuye ngapha eSouth Africa. Yikho silukuqhakathekisa thina usuku lolo olokhangela ngabantu abasuka emazweni nabesiya kwamanye amazwe, ngoba kusinika ithuba lokuthi sike sikhangele ukuthi kade vele kuyini okubenza basuke, kuyini lapha abafikela khona okubahluphayo, kambe kuyini okumele kulungiswe ukuthi le nto ehluphayo ingabi khona abantu behlale elizweni labo.
Nanko ke umbuzo umnumzana Ndebele uyabuza lapha umnumzana Mabhena uthi kathi kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besuke elizweni labo ikakhulu eZimbabwe.
I think inkinga enkulu eZimbabwe lapha ikuswelakala kwemisebenzi, sikhangelele ukuthi abantu bakhangelele ukuthi bethole imisebenzi eminingi, kodwa nxa i-economy ingayenzi kuhle ukuthi abantu abayithole imisebenzi. Ilizwe leZimbabwe ilizwe elilabantu abafunde kakhulu, minyaka yonke bayakhitshwa abantu e-university lapha, mhlawumbe ama-graduate afika abo 3,000 every year or more in each university, and sama-university afika angazi kumbe 5 or 7. So bonke abantu bona laba abayitholi imisebenzi, okwenza begcine becabanga ukuya eGoli bekwelela bo-America bo-UK. AmaZimbabwenzi agcwele ilizwe, umhlaba wonke bedinga umsebenzi. So umsebenzi yiwo, ukuswelakala kwemisebenzi kokwenza abantu besuki, kukanti le economy yeZimbabwe layo ayitshengiseli ukuyimprova, ngoba wonke umuntu wayele-hope ukuthi after ama-elections ngo-2013 kuzaba lokungcono, kodwa izinto zilokhu zingakatshintshi. Okwenza abatha ikakhulu bethi hhayi, mhlawumbe ngingaphuma ngiye kwelinye ilizwe ngingathola impilo engcono kulale ngiyiphilayo eZimbabwe.
Umnumzana Mabhena, siyasixoxela abanye sizwe besithi bona kungangcono umuntu azidubekele eselizweni lakhe kulokhu uyadubeka ungaphandle kwelizwe. Wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala abantu bagcina sebengasela buntu yini ngokuya emazweni?
Abantu bayathiyana, bakhona abanye abahlupho abalubhenselayo abathi thina hayi loba kumnyama loba kunjani sizahlala sikhona apha eZimbabwe, asisoze siye kwamanye amazwe. Kodwa singakuvuma ukuthi inengi lakhona ikakhulu ngesikhathi sendlala ukudla bebehamba besiyathenga eBotswana, ngesikhathi kungela amafutha ezimoto bebehamba besiye eBotswana kumbe besiye eMessina. Ungakhangela iMessina namuhla ithuthukiswa ngezizalwane zeZimbabwe abavele behlala ekhaya besuka besiya kwamanye amazwe besiyawoda, ngoba ke abantu abasebephila ngakho labahleze ekhaya yikuwoda, ukuthi i-economy yethu siyiku-economy yokuwoda, kusela indathu yindlela abaziphilisa ngayo. Bebe sebesibona kungcono kulokuthi bayehlala emazweni, ngcono behambe besiyawoda. Kanti ukuhlala emazweni akutshintshi kangako indlela umuntu avela athi ephila ngakhona. Yebo, yekuba khona okuba khona.
Umnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Migrants in South Africa obendawonye le ngcweti kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele. Ngamafitshane sikhangele ezemidlalo, iqembu leDynamos lamhla likhethe umnumzana David Mandigora ukuba ngumqeqeshi walo omutsha ngemva kokuthiya umsebenzi kukaKalisto Pasuwa. Kumdlalo wecricket, inhlanganiso yeZimbabwe Cricket namhla ixotshe umqeqeshi weqembu lesizwe uStephen Mangongo. Lingayikatshana, luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lapho esikhangela khona indlela zokwethulwa kwembiko ngobulembu kulezi nsuku o Facebook labo WhatsApp. Olivalelisayo.